Ake resabathi uhlelo olwe proportional representation ikudlalisa imali evele ingenele ukuba ukhetho olubalekileyo ukuze abakhethiweyo bamukelwe nguZulu wonke kulokuba amabizo abo abe yilawo avela kumabandla abo ezombusazwe. Isikhulumeli sereza umnumzana Mavela Sikhumalo uchasisa ngokuba uhlelo lolu lungasebenza njani.
Kumhlangano wethu wanamhlanje kade si-encourage thina ama-policy makers ethu ukuthi siyayemukela i-proposal ekhona e-30% women's quota, kodwa sithi i-proposal leyi ngayihambelani lalokho okukwisisekelo sombuso welizwe. Noma isisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngokwe-50-50 gender balance, kodwa bona i-proposal yabo leyi isinikeza kumbe inikeza abomama i-30%. So sibona ukuthi lokhu ngakusoze kuyenze ukuthi sifike lapho okuthiwo khona isisekelo sombuso welizwe. Njalo thina siyakhala noma sibona ukuthi i-30% leyi ibuya phezulu kwama-councillors esilawo, ama-elected councillors. Ngizanika i-example ye Sito Ferrari ele 46 amawadi. So thina sibona ukuthi lapha ku 46 amawadi sesinikwa futhi 30% more ama-councillors.
Uqhubeke sithi kumele kube lendlela esizabekwa nguhulumende ezokuba amalunga ephalamende lawekhansili engaxoshwa amahlayana njengalokho okwenzakala kumnyaka esanda kwedlula lapho amalunga e-MDC Alliance axoshwa ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora.
Umuntu lwana sesisebenza naye siyacreata that i-working relationship lomuntu yena lo, kodwa mancane sebemkhupha ngabasaphenduki kithi ukuthi sesifuna ukukhupha kumbe ukurikola umuntu lo. Sebephongubhala incwadi bebodwa sebehambisa kumbe kuminista nxa engukhansela kumbe kuspeaker of parliament kumbe upresident wesenate manxa engama-MP. So thina sithi we also need that ukuthi sibe involved as the electorate because we are the ones aba-electayo abantu laba, njalo yithi esisebenza lama-councillors kumbe lama-MPs lawo. Yabona.
Ukhumalo uthi ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 kumele lwenziwe kungeladlakela esithi inhlanganiso ezizekelwa umongameli Emmerson Mnangagwa ezifana le-Teachers for ED, Doctors for ED, le-Nurses for ED zilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo ngoba ababalisi bengabanye babantu abavame ukuba emsebenzini wokuvotisa. Ingcitshi egcubuna ezombusazwe umnumzana Eric Sachuma uthi lokho kufunwa ngaberesa kunzima ukuguqula ngoba kukusekelo sombuso. Umnumzana Felix Mafa isiphathamandla se-CCC uthi bavumelana lo mbono waberesa.
Okokuqala sifane sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yi-ZANU-PF. Since 1980 to date, each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kayihambi. Kambe upresident enguye futhi upresident we-ZANU-PF.
Umnumzana Mabutho Moyo olilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF uthi njengebandla baqakathekisa ukulinganiswa kwamathuba obomama labobaba.
Azayenza impilo zabantu zibe nganeno esizweni seZimbabwe, emathebeleleni nakuzonke nje iziqindi zeZimbabwe jikelele. Akulo mphikisayo, akulo zaphikisa.
Ukunje leZimbabwe selilungisela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 olokudinga amalunga edayela ephalamende, amakhansili lomongameli welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.